Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 2 kumabasa 2020 nguntungamili Nkomo endabeni sekuseni lamuhla
sebezikhuphile bona uAlliance bathi sebehamba bakwambana lomama uMakhuphe sibafisela inhlanhla khona ngale.
Umsekeli kamongameli we-MDC umnumzana Welshman Ncube uthi umnumzana Douglas Monzora lo Morgan Komitshi sebezisusile kubandla leli ngokusekela isinqumo senkantolo esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli we-MDC thi hatshi umnumzana Nelson Chamisa.
Ayisoziphumeleleke le nto ezanywa nguhulumente ukuthi kuvikelwe ukuchitheka kulokumemetheka kwegciwane le-corona.
Uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus lubikwa lulakho ukungaphumeleli ngoba abantu betshona beminyezelana kundwendwe zokuthenga impuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Welshman Ncube, uthi umnumzana Morgan Komitshi lomnumzana Douglas Monzora sebezisusile kubandla le-MDC ngokusekela isinqumo somthethwandaba esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli webandla le-MDC thi hatshi uChamisa. Inkantolo ye-Supreme Court inqume ngolwesibili ukuthi ukuthatha intambo okwenziwa nguChamisa kulandela ukufa kukamnumzana Morgan Tsvangirai kwakungekho emthethweni ngoba uMakhuphe nguye owayemele akhokele ibandla andubana kuyiwe kuCongress. UMonzora loKomitshi batshele intathelizindaba ngemva kwesinqumo lesi ukuthi kabasamnanzi uChamisa njengomkhokheli wabo. Ngokunjalo uNcube uthi lokhu kutsho ukuthi ababili laba bahle baziphumela kubandla labo. Uthe njalo ukuphuma kwabo akutsho ukudabuka phakathi kwe-MDC.
Kakula kudabuka okuzenzakala. I-MDC Alliance ibambene iqinile kakudlalwa ngayo. Kodwa ke phela i-political party i-voluntary organization ungena uphume ngesifiso sakho ngokufuna kwakho. Nxa ubaba uMonzora, ubaba uKomitshi sebediniwe befuna ukuyaphumula lapha babona ngazani bangaphumula khona, kuyavunyelwa ukuphumula vele kunjalo empini. Kodwa kayisikho kudabuka kwe-MDC lokho yikuchiya kwalabo abafuna ukuchiya. I-MDC kayisozidabuke ngoba i-MDC ayisiyobakhokheli. I-MDC ngamalunga, ngabantu abangamamemba, ngabantu abavotela i-MDC, the 2.6 million people abavotayo ngo-2018. Unxa ufuna ukulandela inombolo zezeki, the 2.1 million yibo abanikazi be-MDC. Bonabo MDC Alliance kabadabukananga phakathi kulalaba sebesindwe ngamajogo badinwa bathi kungcono baye kudla imali yezanu. Kuyavunyelwa nxa usulambile, kunzima phela kulezi nsuku. Ungalamba uthi kungcono ngiyedinga ukudla, uyahamba uyekudla, ugcina abantu abakho. Kodwa istruggle yabantu beZimbabwe ayisozime ngenxa yendlala yakho.
Ukhona yini umhlangano eliwuhlelileyo njengebandla ukuze likhulumisane ngalolu daba lokuthi uMonzora loNkomitshi lizabathathela amanyathelo bani?
vele sihlala sihlangana kungayisikho ndaba yecorona leyi le lockdown le quarantine ezikhona vele sihlangana every 2 weeks njenge national council every month njenge national executive le national council every 3 months vele sihlala sihlangana kodwa lokhu isinqumo se supreme court kasidingi ukuthi sihlangane ngoba mhla ka 10 march sase sivele sikwazi ukuthi leso sinqumo sikhona ngoba abasuku bebunda ababekuzanu labaphandle kwezanu abakujunta babevele sebesitshelile ukuthi kulesinqumo esinjalo uMonzoro uzathengisa so unkomitsho uzathengisa so sakhuluma ngakho kumhlangano ilanga lonke ukuthi sizayenzani yikho ke ukuba khona kwejudgment lokhu bese sivele sahlangana sakhuluma ngakho sabeka izinqumo mhla ka 10 March kudala khona le kakukho kunye okutsha okudingeka ukuthi sikuhlalele phansi ngoba bese sivele sikumelele sisithi sizabona madoda ngalelo langa ukuthi lizabe limi ngapi okokuthi sizenzani ngabo laba kudingeka ukuthi senze elutho ngabo ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba babambana lo mama uMakhuphe sibafisela inhlanhla khona ngale sibafisela inhlanhla kodwa ukuhamba kwabo akusoze kumise isitimela senkululeko sesizalwane seZimbabwe
kukhona ongathanda ukukutsho kuba sekeli bebandla
abanikazi bebandla leMDC othi ngabasekeli sithi hayi akudingeki ukuthi siphakamisa amaphika akudingeki ukuthi sethuke vele kuyenzakala omzore wabayenzakala osithole bayenzakala othirawo bayenzakala kodwa akuzange kumise impi yokuthi kukhutshwe ababesicindezela eRhodesia akumisanga istruggle khonoko la khonoko ukuthi abanye badinwa kakumisi lutho EMDC yahamba njenge-MDC Alliance kuCongress ngoMay nyakenye yakhetha inkokheli ezizabe zisehofisini to prosecute istruggle yabantu for 5 years from last year ngoMay size siyefika kubo 2023 khonale akudingeki lokhu ukuthi emnyameni ebusuku amakhanka ayakhonkotha amaganyana akhefuzela akumisi inyanga lokhu ukuthi iphumele iyetshonale iyahamba emkhosini yezinanakazana zonke zomhlaba yikho-ke sisithi thina akusethusi
umnumzana Walshman Ncube ngumsekeli kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo umnumzana Monzora yena utshelela umsakazo izolo ukuthi nguye osengunobhala jikelele we-MDCT ngoba inkantolo ithe kumele kubuyelwe kubukhokheli obabukhona ngo-2014 uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu okwamaviki amathathu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus lobikwa lulakho ukungaphumeleli ngoba abantu betshona beminyezelana kundwendwe zokudinga impuphu kwamanye amadolobho eGwanda kutshone kuxokozela kwesinye isitolo izolo kulamakhulu abantu abagoqela amapholisa bedinga impuphu. Le yinto enzakalayo njalo kwezinye indawo ezifana lakobulawayo. Isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi imbuthano enje yenza kube nzima ukwenqabela lo mkhuhlane.
nga ngaba abantu besahlangana ngale ndlela kuba isiphithiphithi isiyaluyalo abantu bedingela abantwana lokho abangakodla kulula ukuthi memetheke siya phambili lanxa kungabe kulemizamo emnenge njengokusanitizer yenziwa izidolo lezo kodwa abantu phela nxa bethintana kungenziwa ngayona leyo social distancing ukujiyelana izikhala phakathi kwabantu lo umuntu lomuntu kutsho khona ukuthi izamemetheke siya phambili hayi kunzima kakhulu yingakho ngihlala ngisho labanye besithi ukuthi kakufanelanga kwenziwe kuphela i-social distancing uhulumende kumele abone ukuthi izinto eziza kwenza ukuthi abantu bahloniphe i-social distancing zikhona ukudla kukhona yikho okuqakathekileyo ikakhulu kuleli viki elilandelayo laleliyana elilandelayo lapho kuyabe sekuhlupha khona okwamanje mhlawumbe abanye abantu akade betholile impuphu lapha lalaphana basesilayo ngezindlela iyaphela kuleli viki baphuma kuzabona edolobheni kusiya ukusanda abantu begcwala abantu sekuxokozela sokusiba lezi uzabonisa sephuka yona lento ezanye ukwenziwa nguhulumende as long as abantu bengelakho ukudla asoze bahlale ezindlini ngakho umuntu ongahlala bhekane labantwana besendlaleni bephakathi kosizi kuthiwe kangaye edolobheni kangaye line elimpupho kakwenze i-social distancing kanti abantwana bayafendlini kulapho kuzamela ukuthi uhulumende akulungise
ngamanye amazwi Ncube uthi imizamo yokwenqabela lomkhuhlane ilakho ukungaphumeleli
ayisoziphumeleleke le nto ezanywa nguhulumende ukuthi kuvikelwe ukuchitheka lokumemetheka kwegciwane le-corona ngokuba abantu kabasoze bahlale ngekhaya abantwana bephakathi kwenkinga bephakathi kohlupho lensizi zokuswela ukudla indlela elula yokuthi kungabi le nkinga lezo yikuthi abantu bazuze ukudla okwaneleyo bangene ezitolo nxa befanele bathenge lokho abakufunayo baphume bahambe inkinga yikuthi eZimbabwe kuvalelwa abantu abangela ukudla kwabo vele okuza kwenza kube nzima ukuvimbela igciwane le-coronavirus lele kulula ukuthi limemetheke emalayinini empuphu emalayinini ejukele emalayinini yalokhu lalokhuyana okwedlula lokho kade kungenzeka kusiya phambili
umnumzana efidlela Ncube yisikhulumeli se-National Consumer Rights Association Lanxa abantu bebegcwele kobulawayo izolo amapolisa abikwa esengezelele inhlelo zokuvala imigwaqo engena kuleli dolobho ukuze abantu bahlale ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu
bekulama roadblocks amapolisa evalile abantu abafuna ukungena kobulawayo lapha abantu bebebuzwa khona ukuthi bayangapi kutheni nxa impendulo ingabasothisi amapolisa behlaka kuphendula athi buyela emuva uvunyelwa ukuqhubeka ungena edolobheni lakobulawayo bekuyinto engiyibone inhle naleyo kwanqabeleni ke lo mkhuhlane okwesibili engunanzeleleyo ukuthi indawo ezinengi ezithengisa ukudla ikakhulu impuphu lapho ke bekusiba labantu abaningi kakhulu abalayinileyo besondelenene okutsho ukuthi nxa ekhona obengabe lo mkhuhlane kulabo bantu bonke nje abaseduzane labe beyithatha ngunanzeleleke ezitolo bezithengisa impuphu phakathi kobulawayo ngaphuma ngahamba njalo ngafika ke lemakhandeni endithole ngokufanayo kulesitolo sikamodi ebesithengisa impuphu ngathola abantu beminyezelene lakhona befuqa izivalo befuna ukuthenga impuphu ngasenanzelela ke ubungozi bokuthi ke nxa ekhona phakathi kwabo olaso ke leso sifo se-COVID-19 uyahleke atheleleke abanye yikho ke uhulumende kumele afake njalo imizamo ethile eyokuthi ke abantu bananzelele abantu bangaminyani abantu bangabi ndawonye ikakhulu ke bedinga ukudla ngoba abantu engikhulume labo bayatsho ukuthi ke akusizi ukuhlala ngekhaya kodwa ke ukhangelwe ngabantwana belambile kungela kudla yikho kubenza ke ukuthi ke bariske impilo zabo ke bahambe betshona ke emalayinini ezimpuphu
ungachasisa ukuthi kuyini kahle kahle amapolisa akwenzayo lapho enquma ukuthi umuntu abuyiselwe emuva kumbe hhayi
amapolisa ayamisa izimota abesebuza ke abachayeli balezo zimota ukuthi bayangaphi bangachasisa ukuthi bayangaphi ke kuba kibo amapolisa ukuthi
babaphendukisa yini kumbe babavumela badlulele phambili.
Omnumzana Edwin Ndlovu ngosomabhizimusi ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Abantu asebebanjwe iCoronavirus eZimbabwe lokhebe isishiyagalombili okugoqela osowatshonayo oyedwa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kilohertz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku shortwave.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokubangela ukuthi ezinye izakhamizi eMathebeleland South zehluleke ukulondoloza izilimo zazo engadini zokuthelezela ngoba abantu bengavunyelwa ukuphuma ezindlini. Ngokunjalo abanye bathi izilimo zabo zilakho ukufa. Sexhume isakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo ongumgcinisihlalo we-MDC Alliance yamathebeleland South.
Abantu kakhulu balovalo bakwe balwesaba kodwa ulwazi lube lungekho ikakhulu. Baqale nje nxa sesiqala ukufaka umbiko sibatshela ukuthi sonke isikhathi begeza izandla belungiselela obana lomkhuhlane ungabathathi ungazikibo.
Izakhamuzi ezithola uncedo lokudla kunhlanganiso ezijiyeneyo ziyathola yini ngalesi sikhathi sokuzama ukuvinjwa kwe-coronavirus?
Abantu bakithi sebephila ngokuhola kuma-organization bebanikeza ukudla. Khona manje kathesi bamile kabaholi. Bengaholi nje ukwesabisa ukuthi laba abahlangana ngababaningi kodwa izimfa abantu zisithwalele ubhulo. Izimfa ziningi kakhulu ukuthi abantu abanye bayahamba ezifeni. Abanye siyabatshela ukuthi bangabi more than 50 kodwa uyawazi abantu basemakhaya ngezikhalo abakhala ngakho. Abantu basahlangana ezifeni bayebaningi. Esikunanzeleleyo kakhulu yikuthi abantu balovalo bayesaba kodwa belovalo besaba njalo lendlala la ibhokile. Ukuthi khona bebethola ukudla kakhulu bebuya lawo malaichi.
Bona abantu bathini ngomkhuhlane wona lo kumbe igcikwane leli ele-coronavirus?
Kulezi ndawo ezinye zokuthi boloke besizwa kodwa bazwisisi kahle ukuthi lo mkhuhlane ngumkhuhlane ovela kuphi ubuya njani ebantwini ngoba kakuzanga kube labantu ababatshelayo. Abayi-healthy baphonga ukuthi hhayi lingahlangani. Kabachazele ukuthi yizini izinto kumele bezenze. Kodwa singabonga nxa kungaba labantu abachazisayo ikakhulu kustudio 7. Omunye lomunye ehlale ekwazi ukuthi nxa esiya ezimbuzini kumele geze izandla. Nxa umuntu engaphuma nje ekhaya egeze izandla bengaqhawulani. Bengavakatshelani omunye lomunye ehlale emzini wakhe. Sinanzelele futhi kakhulu ukuthi abantu bakithi baphila ngama-regression. Bayalima. Belima nje esikuzwileyo futhi. Engizwe abantu bengitshela ukuthi abe healthy babavalile abaningi ukuthi bangasayithela izilimo zabo. So sasithi izilimo zizokutsha. Okuqakathekileyo bangahambi ngobuningi.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo yisakhamuzi ezansi yamandebeleni njalo ungumgcinisihlalo we-MDC kulumango. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulesibotshwa esigitshinyiselwe esibhedlela se-Thorncroft sikwehlela kakubi esinakanelwa ukuthi singaba lomkhuhlane we-coronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo sokubotshwe abantu abaphose bafike kumakhulu amabili abephule umthetho wokuhlala ezindlini ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kusitudiyo. Ngumadida lo osegogwe ezimu. Mina umbuzo wami wona lo mkhuhlane ubangelwa yini? Ubangelwa yini umkhuhlane lo? Wavela ngapi? Waqalisela eChina kodwa wavela ngapi? Wabangelwa yini wona lo mkhuhlane osuqeda abantu? Njalo uyakwanisa yini ukuthi welaphe kuphele emzimbeni womuntu ungasabi khona nje uzaphela yini wona le?
Salibonani kwabe studio 7. Mina izizwe lami ngiliyosa engikhulumayo. Mina ngiqedi 7, izikole zethu zavalwa. So ma umnyaka ungaphela singafundanga. So siya repeater u grade 7 futhi next year. Wo umbuzo wami engilawo ku studio 7.
Salibonani basakazi be studio 7. Labalaleli be studio 7, mina ngugogo Makhumalo, ngilombuzo ongihluphayo emphefumulweni wami ukuthi kanti njengoba umkhuhlane lowu ubamba ilizwe lonke, thina lapha esikhona lapha emakhaya akula ngitsho ozihluphayo ngokukhangela ukuthi kanti abantu baphila njani. Akula khonoko okokuvikela, akula akulani. Njengoba sisemakhaya sizakuthathanga khonoko ama-mask akhona afakwa emlonyeni avala amakhala nomlomo asilakho, ama-sanitizer lawo okugcoba okuyizandla asilakho, siyageza kuphela njengoba okuyisepa silakho. Lokudla akukho, ngiluphele nginje. Ngiyayithatha ngaphi imali yokuthi ngithenge ukudla engingakugcina ukuthi ngihlale 21 days leyo ngisendlini ngilezizukulwane? Bakithi thina siza kufashuwa sikhangele njengamatemba ngoba kula esiza kuyakhona, ngoba khathesi vele uMP wethu uthule vele kakhumbula ukuthi kulabantu abakhona abangaphansi kwakhe. Ukhansila wakhona layo uthule, asiholi lutho sizalukazinje. Kambe nza kuthatha ngaphi ukudla enza kudla i-21 days? Wakithi uNkulunkulu kangenele ngoba thina esisemakhaya kumbeni umkhuhlane wakho kuthuse madorobheni kuphela asikwazi. Shua bakithi lisikhulekele lapho likhuleka khona bantu ngoba emakhaya sizakufa ngoba vela kula ncedo esilutholayo.
Linjani balaleli besitu 7 lonke ndawo zonke? Ngapha siret kakhulu, sibona umkhuhlane lo osithwale senzima kangaka, singazi ukuthi uNkulunkulu uzasiphathisa yini. Akunzima elizweni shuwa, asazi. Sizawulawa indlala kuphela ngoba vele amboni.
Njani basakazi khona ngapha? Hhayi, napha sihlezi nje sisihlalele emakhaya, silandela lokhu esakutshelwa nguhulumende ukuthi sisihlale emakhaya okwamaviki amathathu. Kodwa into yobuhlungu ukuthi ukwenza kwahulumende wethu ungani sisenza lokhwana, ungani siyajumana ukuthi abantu baphonge ukuvuka nje mahlayana. Khanyani into ekhona yabalingisela yona i-South Africa, kodwa indlela ze-South Africa zibalulekile. Umkhuhlane lowo mkhulu kakhulu njalo siyakwesisaba. Sifuna nje ukuthi kusenzakala into ezinjalo msakazi, uhulumende akhayelise ndawo zonke, abantu abazisebenzayo nabantu abangayi emsebenzini abaphila ngokuthengisa bazakudlala.
njani njalo imizi yabo izaphila kanjani ama-rentals ayafunakala kuzafunakala ukuthi ngemva kwesikhatshana kubhadala ama-school fees kuzophuma kuphi ke konke khonoko njalo nje sisuke khonapho ukukhangelisise sebevalile nje isikhathi esasinikwa sona silutshwane thina sinje sihlala emadorobheni ithi esithengela abazali amaphilisi emakhaya kuzohamba njani njengoba amabhanki kuvaliwe thengela abazali amaphilisi sibaphathele emakhaya ngoba imikhuhlane yakhona ivele ibhahile o-BP labochukela into zakhona zihlangene ezinzima kakhulu kodwa nje ngenye indlela hhayi siyazama ukuthi sizivikele ngoba umkhuhlane lowo siwubona emazweni ulukhuni kakhulu ngiyabonga mhlaba
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi uzathumela izinto zokusebenzisa ukuhlola umkhuhlane we-coronavirus emazweni angamachumi amane. Ele-South Africa lona libikwa selithumele amaqula abezempilakahle emalokitshini ukuze ayengena ezindlini ahlole izakhamizi lomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Usiba lukhulu wedolobho elikhulu le-New York, umnumzana Andrew Cuomo, secodoze abantu abaqhubeka bebuthana kuleli dolobho, sithi baphazamisa imizamo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezimbili kuleli dolobho. Emelika yonke usubulele abafika inkulungwane ezinhlanu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson, saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo endaweni yakhe.
Ukudla okuningi kusatholakali lapha ezitolo, ama-shelf nje kawala lutho, noma nje kusatholakala okuthile lokuthile, kodwa nje okubalulekile kunjengesinkwa, ama-vegetables, amatamatisi, lamakhabishi lapha kawasatholakali. Kanti-ke futhi-ke nxa sikhangela-ke ngemisebenzi lapha, amakampani amaningi avaliwe kakhulu. Nxa sithi ngikhuluma ngokuvalwa, avalile ngempela amanye ukuthi kawasaphinde avule, ikakhulu lawa athengisa ukudla amabhizinisi esingathi ngama-restaurant phecelezi ngolimi luka-Queen. Ngibona abanye sebesusa mpela ngitho ne-furniture ephakathi ezitolo lapha. Isimo hayi simi manzonzo, sibili kubi.
Abantu abaningi kabasayi emisebenzini ngenxa yalo mkhuhlane. Wena ungathi ukuphazamise ngayiphi indlela?
Mina ngokwami umkhuhlane lowo usungiphazamisile kakhulu ngoba thina isikhathini esiningi sisebenza kuma-construction sites, kanti kama-construction sites amaningi kakhulu avaliwe ngoba sitholakala sibaningi lapho, ngoba mina ngisebenza ngokwe-communication, kusho ukuthi nxa kusakhiwa izakhiwo eziningi kakhulu laphana, yithi esidonsa-ke intambo zokuthi abantu bakwazi ukuchaya amafoni, zokuthi abantu bakwazi ukungena kuma-inthanethi, siyabe sibaningi lapho-ke. Lokho-ke sogcine kusenziwa isinqumo sokuthi kasisindanga nxa singaba sisemsebenzini sibaningi sinjalo, ngoba ekusebenzeni lapha ngibamba lokho omunye lakho abuya zobamba futhi lapha. So lokho kungenza ukuthi nxa igciwane leli ele-coronavirus lingaba khona lapho, lingasheshe nje limemetheke kakhulu. Ngakho-ke bathi hhayi umsebenzi ake simeni kancinci. Lokho kutho ukuthi imali yegokoko phela iyodingakala kakhulu kayisangeni, sesisele naleyathi sila esikhwameni kuze kuyophetha igciwane lele.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli we-MDC umnumzana Welsh Mengcube uthi umnumzana Douglas Monzora lo Morgan Komitsi sebezisusile kubandla leli ngokusekela isinqumo senkantolo esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli we-MDC thi hatshi umnumzana Nelson Tamisa. Uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lubikwa lulakho ukungaphumeleli ngoba abantu betshona beminyezelana kundwendwe zokuthenga impuphu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olibalelisayo Muntungameli Nkomo.